So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-6 enhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezanu PF. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni le-MDCT, enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora.
UMonzora akuso president we-MDC. UMonzora lazange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident we-MDC.
Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale obaba uqobo kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo.
Uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende.
Kweziphathelane lokhetho lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano yabo.
Into ekhona nje ikuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kula malunga e-Police Internal Security Intelligence labanye abangaqedakaliyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezanu PF. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi ugwalo oluphiwe umongameli Emmerson Mnangagwa ayisilo lokugcina ngoba khona luzahluzwa lulolongwe njalo. Kodwa unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi ugwalo oluphiwe uMnangagwa ngumgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chigumba yilo oselulolongiwe lwaphelela, osekusele nje ukuthi uMnangagwa ethule insuku zokhetho. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-NewsHawks lithi lokhu kutshengisa mpela ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF asephoselana imamba ephilayo phezu kogwalo lolu. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni le-MDCT lapho enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora. UMonzora waxotsha enye inkokheli yaleli bandla ngeviki edluleyo, kodwa inkokheli le yasa udaba lokuxotshwa emthethwandaba owamisa isinqumo sokususwa kwabo andubana kuxazululwe inkinga ezihlasele leli bandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi lamuhla bazakuba lomhlangano lentathele izindaba bekhuluma ngalolu daba. Sixoxe lomunye oyetheswa owaqotshwayo ebandleni umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala, ngifuna ukucazulula ukuthi uMonzora akuso president we-MDC. UMonzora lazange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident we-MDC. UMonzora into okwakumele yenzakale ngokufa kwa-president Morgan Tsvangirai was ukuthi uMakhuphe abe ngu-acting president, kwenziwe i-extraordinary congress eyiyona eyayizoyenza ukuthi amalunga omhlangano kusukela ku branch ku ward ku district province babe lama congress abo and abantu abakhethwe lapho kube yibo abazoba ngama delegates ku congress ezo electa umongameli. Akuzange kwenziwe konke lokho okwenzakalayo ukuthi uMonzora wathatha abangane bakhe wa create a national council epokas, ngoba i national council kumele isuke kuma structures after ama congress esenziwe ngama lower structures. Akuzange kwenzakale konke lokho. So uMonzora ukuzibeka wakhe ukuba ngumongameli akukho emthethweni webandla le-MDC, akukho constitution ye-MDC. Ngakho thina asimboni njengomongameli womhlangano wethu, as it is umhlangano wethu awunamongameli until i-congress ize yenziwe, and ize yenziwe ilandela i-constitution yethu. So konke lokhu akwenzayo akukhulumayo ngokuthi suspend abantu, that's why i-High Court irule in our favor yathi yona uMonzora akala authority yokususpenda anyone, ngoba indlela angena ngayo ukuba ngumongameli womhlangano ayikho emthethweni njengoba kubhalwe ku-constitution yomhlangano.
Manje khona lokhu okwenzakalayo akusoze kubangele ukuthi ibandla lingenelisi ukuqoqa uhlelo lokungena kukhetho.
Ye, khona kunjalo, ngoba kuzoqoqeka kanjani if vele kungekho izinto zingazange zenziwe ngendlela okufanele zenziwe ngalo. So thina sithi njenge-MDC okubalulekileyo kakhulu kithi udlula ukhetho, ngoba siyazi ukuthi ukhetho lwakhona ayikho into engawinwa nguMonzora to start off with. Sibonile even ngama-by-elections adlulileyo ethola ama-zero votes. So it's a waste of time ukuthi thina njenge-MDC sicabanga ukuthi participate ukhetho lolu sizitshela ukuthi sizowina even isithi eyi-1 eka-council engingasabali ama-MP. So ma kuyukuthi thina njengama-members e-MDC siqinisekile ngokufuna ukuthi ibandla lethu libuyele kuzinga lalo ade liyilo ngaphansi kukamongameli uMorgan Tsvangirai, kumele sizinuke amakhwapha silungise indlu yethu. Ngoba as it is akukho lapho esiya khona nje ikudlala lokhu ngamandlwana. So thina sifuna ukuthi siqinise umhlangano wethu MDC, ama members wethu kusukela ku branch all the way to national, babekwazi ukuthi isizimisele ukuthi sibe yi challenge kuzana PF, hayi nje ukuba ngama rubber stampers ukwenza ukuthi zana PF iqhubeke lokho ibusa abantu bakithi lokho behlupheka.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le MDCT ngapha kwele Melika, ubeqoxa icingweni le Studio 7 esesigabeni se Virginia. Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale obaba uqobo, kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kumabona kude oluthiwa The Closure DNA Show luveza inani labo mama abanengi abayabe besithi abantwana babo ngababomkabo kumbe abathandana labo, kodwa impumela ye-DNA iveze ukuthi kuyabe kungasilo qiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo, njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo. Sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama umama wonke umntwana lo baba bathestwe uze wazakala ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe DNA kukhanya osisi abanengi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into e-free, kwenzela ukuthi kungabi khona wonke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa suhlezi lomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba abantwana ngabantwabethu, laba abantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu, ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo waso wakho. Ubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engaso wakho, bekanisokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kaso wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu leyo, because ithi ngabe uhulumende uyafaka umthetho, angafaka umthetho iDNA ibe into e-free, ingokungatshajwa muntu, kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa, kumbe abafazi babo bayethestwa, kumbe omkabo labo madoda bayethestwa, kuthestwe nje free kungabhadaliswa.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ubeqoqa icingweni le-Studio 7 eseGweru. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo msakazi, ngiyazizwa nje izikhalo zabantu ukuthi indaba yolibofuzo le iDNA test kumele ukuthi yenziwe kuye wonke umama obelethayo. Ngingasho ngithi lento ikaningi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama, ngoba kabe sekubonakala ingathi abathembakalanga, yikho sekumele kwenziwe ulibofuzo le iDNA test nxa bebeletha. Kuyabe sekungathi omama bayahlukumezeka, mase sikubheka ngecele labomama kase kungathi omama bayahlukumezeka. Kodwa futhi ngesehlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa iDNA test nxa abantwana bezalwa, ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuhambe ngesikhathi umntwana sikwelisini isikhathi thole ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo. Uthole ukuthi kuyenzakala ukuthi kuze kuhambe, thina singabantu kwesinye isikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulesi sinto esenziwayo emntaneni mayezelwe, uthole ukuthi umntwana usenzelwe isiko elakoncube, umntwana ebe engowakondlovu. Uthole ukuthi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokho ukuthi wenzele isiko elingasilo lakiwe. Mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo, kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo. Siyazi futhi ukuthi kwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu, okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwa ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo, kuzamele kube yinto eyenziwa mahala, kungabhadalwa lutho, ngoba abantu ngeke bakukwanisa ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza iDNA test. So ukuthi kwenziwe ulibofuzo kulungile khona kakhulu, njengoba ngezizathu sengizibekile msakazi.
Hayi, siyabonga. Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane obeqoqa icingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkolo. Asambeni
madoda kweziphathelane lokhetho, namhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Gontu tuziatu na guvele sogu indao lapo umele abantu vezi nagegele kakulu. Laba abantu haba patisa kwe zomba ngazwe. Babe wazuguti le haba ibiza beti Second Republic ilukuni njalo yaluma yabulala. Unananze la ngo 20, umyaka ka 2019 do 2020. Guvele abantu awate bepota betumba abantu ezindi. Abantu sikabangiluti be ngaba ngamapolisa ansebenza nsitha ngaphansi kwe military intelligence kumbeni ICIO njalo abantu labo be supporta izano behlukuluza abantu ukuthi abantu laba basekela ibandla eliphikisayo. So sibona ukuthi kwethusa into enza ukuthi abantu behlale besevalweni, into enza ukuthi abantu bengakhululeki emcabangweni, into enza ukuthi abantu bengaphathe kakhulu uhlelo lwe Citizens Coalition for Change ngoba besaba ukuthunjwa njengalabo abathunjwayo ngomnyaka 2019 lo 2020. Le abayibiza bethi Second Republic akulalutho lutsha ngoba laba ababe yibo ababe bulala bebhidliza besenze bekwenza lokhu ukuthi bethabise umgabe yibasebephethe intambo zombuso.
Lienelisa na uwenza imihlangano ezindlini ukumbe lakho liyaqala liyecela imvumo emapholiseni?
Akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ezindlini, njalo akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ehofisini yebandla labo. Into ekhona nje ikuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga ePolice Internal Security Intelligence laba baziwa ukuthiwa IPC labanye abangaqedakaliyo ibaba befuna ukuthi bebekwazi ukuthi abe Citizens Coalition for Change benzani. Khonoku akwenza ukuthi abantu behlale besevalweni ngoba babedinga ulwazi olungekho emthethweni ngoba umhlangano nxa usenziwa ehofisini awulani lohulumende. Kodwa uzananzela ukuthi abantu laba babethanda ukuthi befike duzane bezibuzabuzise into engekhoyo.
Manje ngokubona kwenu wona umumo unje, libona ngani kuyanceda yini ukuya kukhetho?
Ukhetho eZimbabwe uzake lube lukhetho olukhululekileyo. Singakhela ngo-1980 kwaba lodlakela eMarsh West abantu bezanu bebulala abantu bezapha. Uthe uNkomo ekhuluma lo Lord Somes, uLord Somes wathi yena uza njani ngasoze aconcede ama results lawo, lokho akuzange kwenzakale. So ukhetho eZimbabwe ulakhetho lapho uthwa lwaba free and fair. Lokho siyazi. Ukhetho luka 2002 lapho uTsvangirai amakhona encintisana lomgabe, amalunga eZimbabwe Defence Forces ayenza ukuthi ama results ahambe ephathwa ngabantu bemanyame ebase amabutho okwakungekho emthethweni. Kwaba lokukhonona ngakho khonoko. UVitalis Nabashele wakhuluma wathi amabutho asoke avume ukuthi iZimbabwe ibe umuntu oyikhokhelayo ongazange ahambe empini. Kusitshubani ukuthi ngathi nxa sikhuluma ngesingisi sithi bekuvele kule interference evela ku-army.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi ingcwethi kwezombusazwe umnumzana iBhomandaza uthi lanxa umongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema esenguye osophethe isikhundla se-SADC Troika kasoze enelise ukuguqula ingqondo yenkokheli ye-SADC phezu kokhetho lweZimbabwe oluzenziwa kunalo umnyaka. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezokholo kumele baphathise uhulumende ekulwisaneni lodaba lokumemetheka kokusetshenziswa kwezidakamizwa. amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathi ntambo wesigaba sakobulawayo unkosikazi Judith Ncube emkhosini wokunanza iminyaka engamachumi ayisithupha kwabunjwa isonto yeguda ramwari elokitshini lechabalala izolo. Okwamanje ke sengilithiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kwi-Studio 7, salibonani. Ngicela ke ngiphawule lapha ngendaba le iyenzakala eNsuza, lami ngizwa khona lapha bengingayazi lase West Acre eyokuthi isuku labantu asebegcwele bebuya khonale eMpumalanga, lakhonale endaweni ezikhatshana begcwele ezitendini lezo kuthiwa izitendi ezi abazifaka khona. Uhlupho lula sengibonile, uhlupho lweZimbabwe akusiyishona, uhlupho lweZimbabwe yithi abantu bakithi amaNdebele lapho luhlupho khona olukhulu, ngoba akula muntu ongasuka khona le Mpumalanga azongena eNsuza khona. Thina singabantu bakhona apha eduzane singakwazi, selubani sisenkayi singaphingabi khonapho, asikwazi konke lokho, kasibizwa futhi kasifakwa. Abantu bakithi abaluhlupho bona laba abantu bakithi abakuzani bona lawo, yikubona le misebenzi singasebenzi kubuya abantu basufa khwatshana khonale, yibo bona laba abantu ababuya khonale befike bengena imisebenzi babizwa yiwo labo bantu. Abantu bakithi akulanto abasinceda ngalo okwalo ukuthi kuphela besibisela izitha, ikubona lokuchaywa uzokuthwasa uma kuthiwa kuzoma election kuyabuya abantu abakhonale singabaziyo bezosichaya. Akulalutho abasinceda ngalo abantu bakithi, uhlupho esilalo ngabantu bakithi, yikho uhlupho esilwalo. Sizahlala sikhala nje ngabantu beMpumalanga, kodwa uhlupho esilalo ngabantu bakithi, yikho lapho esiluhlupho khona. Bona labo abafuna ukujabulisa abantu obhosi babo bona lawa ngokuhamba beyothatha abantu khonale, bebathathe labo abantu befike begcwalisane nasesikhala. Yabona manje yilo hlupho esilalo la abantu bethu, abantu bakithi bona labo bakhosana.
Studio 7 njani basakazi nabalaleli, ngithanda ukukhuluma kulolu daba olokuthi iMRP ilwa leTPC. Hayi, akusiqiniso lelo, akusiqiniso lelo. Ingakho iMRP ikhethe ukuthi ayingeneli kukhetho olupresidential, izongena kuma MPs la kuma council. Ngiyabona.
Hayi, zakhamizi zonke, izakhamizi zonke asilweni lokusela begqomo bantu, asilweni lokusela bemfuyo. Ngoba manje liyabona sifana lelazi sifuyo nje segangena sila umuntu osinakekela. Silweni impela mama baba bhuti sisi okwazi ukuthi ufuye lelizwe leliya. Hayi, ngoba abantu bakitile okwesekusezakala elizweni lakithi, asazi impela ukuthi kambe umthetho uzofakwa ngubani kwayini. Mina ngakho ngiyala mthetho, akusela mthetho phela izwe leliya. Ilizwe selifeva amasela la ogawula uJoseph Zuma la amaphoyisa la asitshotshelayo la. Thina manje siselangeni, sekumele nje sibe siyunity thina sodwa, seunited. Hayi, iqiniso lithi umhlaba wonke jikelele, yonke indawo kula kuthi kuphi, asipheli united. Ngoba lokho esekusezakala uta umuntu sekungenele esibayini ahlezi inkomo zakho engene fayini sakhe busuku uyikudlala ngesikhathi lo umnanga kona abaphuma esikhundleni la. Hayi, ngoba lokhu kuyayangisa, ngikho uyalela esikhundleni abantu besenza so. And ngabantu bakho gawule lapha, yini abangena ezibayeni zabantu ebusuku behlezi inkomo? Yibo abantu abangena ezibayeni zabantu ebusuku, kanti baphila ngani ogawule lapha? Baqamba amanga nje, baphila ngani ogawule la umalaka inkomo labo Joseph Chulu abatile izwe liright. Liright kuphila izwe liya, yiwo amasele inkomo aqedela abantu inkomo zabo banawe abatile izwe liright. Abantu bezama pizza, yibo vele abatshontshayo, kanti baphila ngani? Balamabhusha, balamabhizinisi, yonke into ekhaya lapha.
Studio 7 salibonani, livuka njani labalaleli? Ye, hayi, kufanele silungise okunye la. Iyabona iTCCC ngathi mhlawumbe thina sifuna ukuhlangana na iTCCC, kufanele ukuthi thina sodwa iTCCC lathi thini MRP sikhangele ukuthi yiliphi ibandla elihlose okuqakathekileyo. iMRP ihlose ukuthatha umhlaba wayo back, iTCCC yona ihlose nje isinkwa. So iTCCC yiyo efanele ukuthi ize kuMRP sizobambana, sikale sikhiphe izano sibambene neTCCC, hayi ukuthi iTCCC ithi thina temarapi siyo bambana na yoskipi zano. Yona pela okwa ya kukakateka nganjongo kwetu. Okwetu kukakatekile ngoba tina sifunu mshaba wetu. Itriple C sifuneli singwa. Haukamu kutisi ngayo shangana na wanda bafuni singwa. Singwa iti useless. Kumshaba kutu kukakatekile ya kubwana. So inte ya bingono yona leo kuti Triple C ize ku MRP kumtoka za Republic Party. Sizo shangana sikipi zano. Ayukuti yona ititina suge la siyo kipi zano shangane na yongoba. Yona okwa ya kukakatekanga. Okwe MRP kukakateke kakuru futi noti kangani.
Mbingelele nkulveni. Injani basagazi baka Studio 7. Okhuluma engumantsheza ngidinge ngibuze le ndodo ukuthiwa Innocent Ndibane ehlala ithi yona imela iEFF yaseZimbabwe uyimela kanjani iqembu eliphikisayo wena ungaphansi kwezano ngoba yonke into oyikhulumayo uhlala uvumelana lezano izano lobe ingabulala abantu uyavumelana layo ngokubona kwami ngicabanga ukuthi ngokunye kuliqembu okwathunywa izano ukuthi kuzophazamisa abantu ngoba izano siyayazi iyavula ongamaqembunyana lina lithi ngokungamaqembu okuphikisayo kanti kuthunywe izano ukuthi izodisturba abantu sikwazi lokho from kudala labo Joseph Chuma laba abahlala bekhonkhotha nje into engekho bezenza angathi ngabantu abayazi into abayenzayo bengayazi uSmith wakhuluma wathi khona ilizwe leli ngokuhamba lesikhathi abantu bazahamba phezulu kwamakaka abantu bayalala phezulu kwamakaka imigwaqo iyabe ingasekho nanku manje siyakubona eZimbabwe ngendaba yezano esebenzele ezikhwameni zayo politics yezano ayincedi abantu ngiyokusebenzela ezikhwameni njalo izano ingeke iphinde litshintshe ilizwe laseZimbabwe siyehlulekile
ngiyabingelela emsakazweni yeStudio 7 igama nguGodrock Mali umsakazi udaba engikulolu daba labantu beshonini abazoyakha eMatabeleland ngenkani hathi iMatabeleland yabobani ikubethi Matabeleland Mandebele land ukuthi Mashonaland abantu beshonini besicela beyakhe kubo ayiMatabeleland beyakhe kubo cause manje mabeze eMatabeleland bazosithathela yonke into engeyethu kusho isibabo ngesizokhuluma ulimi leshonini baZimbabwe yonke mabesuka le bezoyakha indawo yakithi kusho ukuthi bathunywa bathunywa iZANPF bathunywa iCCC cause yamaparty abantu beshonini bazosifandlula emantu eMatabeleland abantu abanjabo wishmen Ncube nabothozani Khuphe nawo bonke nje open both bakubona nje into eyenziwa iZANPF yibo bavumela into enjengaleyo yinto elelwa umqondisi moya asifuni umuntu okuza ezosithela indawo yethu asinandawo zokwakathi nasinje eMatabeleland and labantwana bakhula labazulu bakhula bazofuna indawo indawo sithile ngabantu beshonini bayagcwala labantu endaweni eMatabeleland bengicela sizame ukusukuma sibheke indaba lebantu abaphezulu sibheke indawo eMatabeleland le hayi lokhu kuthiwa kukhulunywa ngobelieve kawule bekhuluma into engazwakaliyo siyaphelelwa eMatabeleland indawo yonke sibhekele esikhamisile
sabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle siphathele wona sibingelele nabalaleli bomsakazo ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe special Triple C iphakathi kwecindezelo okungaka ama-leaders asabotshwe lamanje akakhitshwa amanye akhona asabotshwa futhi endumnangagwa lwezanu PF yakhe basafuna ukubopha more abantu be-Triple C basazobotshwa so mina ngithi ngakuya ngami abantu be-Triple C ngabe bazama ukuhlala phansi bebopha i-strategy sokuthi bayakhampeyina ngenkani abasadingeki ukuthi baphi incwadi ngamaphoyisa ngoba amapholisa yizanu PF amapholisa ayizanu athatha umthetho kuzanu so izanu ayifuni ukuthi becampaign yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngobuncwadi asiliniki ngazi beyicela incwadi amapholisa angeze banike so bona uma befuna ukucampaign ngicanga ngawe nabayabambana becampaign ngenkani ngoba lezi zekhi yabona leyi eyiyephethe icommission leyo yokhetho yabo Priscilla Jikumba iagent yezanu efanana nalamapholisa so okhetho lwabo vele suzele ube lula beyi opposition so kumele into yakona benze ngobuchwepheshe la ngenkani ngoba vele izanu isebenzisa inkani labo kumele basebenzise inkani ngoba uma besibazahamba besiyalandela umthetho othi siyacela amapolisi amapolisi angeke banike imvumo vele abantu beZimbabwe sokumele kade sibezame ngendlela zonke bazikhulule ngenkani ngoba vele izanu ayisozi banike chance ukuthi bezikhulule ngoba bazabacindezela namapolisa bebacindezele ngezekhi yabo bebibe barike futhi election yakhona sokumele ukuthi babe serious ekuthenwe campaign ngenkani ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le riginye leza bikhandwe ngochigumba yehlule kodwa mabona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi ubakhulule akusela umthetho eZimbabwe umthetho umnanga kuthetho ufa ephaketini lakhe siyabonga
a
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabula iphakathi ibandla lezano PF. Kulabanye asebesithi kumele bonke abantwana abazalwayo behlolwe i-DNA ukwenzela ukuthi obaba bengabi labantwana abangaso babo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.